abantu sebekhulumile ilizwi labantu ilizwi likaNkulunkulu. Ukukhuluma kwabantu ukukhuluma kwaNkulunkulu. Ngisitsho lokho umbuso kaBiden, uBiden ube nguHarris, uHarris ube nguBiden. Sibabonile ekuthi bawone kangakanani eGaza. Into abayenze le-Israyeli, beniki i-Israyeli imali, beniki i-Israyeli izikhali, izikhali zokuyabulala insane, izikhali zokuyabuyela omama nabantwana, abantu bangalacala, bangalambhubha, bangalani. 40 something thousand, I think 90 something thousand abangalazandla, abangalani, abahawulayo abantu. Kuyamangalisa lokho. Mina ngiyakubongela kakhulu ukunqoba kukaTrump. Bengulindele, bengukhulekela ukuthi uTrump angene alungise. Umunye kuphela umuntu ongayenza kube lokuthula lapha emhlabeni nguDonald Trump. UDonald Trump nguyoza misa impi Ukraine, nguyoza misa konke into zeGaza lezane zokubulala abantu kade kusenziwa abathakathi labo Biden, laba nabanye babo Harris laba. Bevumela besitsho njalo bese bephinda becela ukuthi abantu babavotele. Abantu beAmerica bathe ayisikho. Wakwababona ngapha ama-presidents bezama ukuvalela uTrump. UTrump wakwadutshulwa, wayenziwana empilweni yakhe, bemvalela phandle bezama ukumbopha, kwehlule konke khonokho. Abantu bathe ayisikho. Ngakho-ke wakwambona ngapha umuntu othi nxa ekhankaselwa ngikusola umafuna former president uHarris bese ezikhwameni zabo esikhwameni sika Obama nesikhwameni sika Bill Clinton nesikhwameni sika Biden njalo wayengazange nkomo akhethwe kuparty yakhe wayimphozwa akuzange kube lama primary elections.
Udaba lobudlelwano beZimbabwe leMelika ubona kusiba lenguquko yini njalo izitsheziso ezetheswa uMongameli Mnangagwa labanye bakhe ubona zilakho ukwesulwa na?
Khangela ukuthi uTrump ube ngumuntu ozama ukuthi akhulumisane labantu, ile foreign policy yakhe enhle kakhulu, even labo Putin ukhangele futhi labo North Korean leader lwana. Bonke nje bona abana abantu akade bexwaywa yi-America kakhulu, bebaxwaya bebezama ukubaxwaya, kodwa ngileqiniso ukuthi elethe ukuthula uTrump ubefinyelela kubona abo bantu, and ngileqiniso ukuze kuzamncedisa ukuthi aqede le mpi ye-Ukraine ngokufinyelela kwabantu nikuhle abanjengabo Putin labo North Korean leader. Then ngokunjalo ke iZimbabwe ungakhohlwa phela Nkomo ukuthi oBiden laba nguye umnikazi wezidera nalwana ubaba nalwana. Ubaba nalo kade bulala abantu eGaza. Nguye umnikazi wezidera kanye. Nguye bakrafti izidera iyiya ivalela phandle iZimbabwe. Ngokunjalo njengoba kade si uvele uTrump uvele njengoba semdilizile uTrump umuntu umnikazi wezidera. Simtshayela ihlombe uTrump ukuthi uzakukhangela kuhle umumo weZimbabwe. Asikhangele kuhle. Awuhlolisise kuhle. Asincedise ukuthi lathi sibe khona sibalwe nxa efinyelela ngaphandle engasikhethi. Njalo adilize ububi bonke lokwakwenziwe ngoBiden. Lo mbuso wabo. Leqiniso uTrump ngumuntu oyabe egqibela amagodi wonke ladalwa ngabo Biden labantu babo.